Yebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 6 Ncwabakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi usecabanga ukucanda umthetho ophathelane lezamandla kagetsi weNational Renewable Energy Policy ozanceda ukuba ilizwe lenelise ukuqala umsebenzi wamandla elanga awesola. Uhulumende usecele amanye amazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zincedise izalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezinhlanu ngokudla. Uhlangothi lukahulumende weMelika lwe-United States Agency for International Development lwazise ukuba solubeke eceleni izigidi ezingamashumi amane lanhlanu i-$45 million yokuphathisa ukuthengela abantu basemaphandleni ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usevumele ukuba kulinywe izidakamizwa zohlobo lwembanje ezisetshenziswa ukwelapha emizameni yokuthuthukisa umnotho welizwe. Lesi saziso uhulumende abika ukuba uzasethula kunsukwana ezilandelayo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngemva komhlangano wedale labaphathi ntambo bakahulumende lekhabhinethi, umphathi ntambo wozokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mtswangwa uthi isilimo sembanje lesi sizancedisa ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Cabinet considered and approved the proposal on the production of industrial hemp in Zimbabwe.
Uhulumende usebeke umthetho wokuba kulinywe imbanje. Uhlelo lolu lubikwe ngumphathi ntambo wezamabhizimusi lamafekithali. Umhlobo wembanje lezi uzancita kube lamaphepha unceda ekulungiseni impahla zokulima lamafutha okuhamba.
Umutswangwa ubike ukuba imbanje lezi zizanceda ukulungisa amafutha emota wona asilela elizweni, ethi kuzanceda ilizwe ukuthi lithole imali yakwamanye amazwe langezinye izilimo ezinjengochinda.
The crop can be a good substitute to the leading export crop, tobacco, which is currently...
Isilimo lesi sizanceda ukuba kuthengiswe phandle kwelizwe ngenxa yokuvimbelwa kwegwayi eselivimbelwa kwamanye amazwe ngenxa yokuphambanisa impilakahle yabantu.
Umtswango ubike ukuba eZimbabwe lilomthetho we-Statutory Instrument 62 ka-2018 ovumela ukulinywa kwembanje esetshenziswa kwezempilakahle. Ngakho ke sithi ukulinywa kwembanje zohlobo lwehempu kuzenziwa phansi kwalomthetho. Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Tshenisani Nkutukagwa uthe uhlelo lukahulumende lolu luza kuba nzima ukwenza.
Kwami kumele lidingisiswe. Okwakuqala imbanje esikhuluma ngazo lezi insango lezi asolutho oluphongubanjwa lubhenywa. Okwesibili, yiwaphi amazwe azafuna ukudinga khonoku? Siyakwazi ukuthi ama-Americans bale program yabo ngale kubo Latin America eyokuvalisa ukuhamba kwento ezinjengazonezo. Siyakwazi njalo ukuthi eGoli bale protocol yabo ekhangela into ezinjengazonezo. Ngingazi ukuthi amazwe azaqala ukuthenga lokho iwaphi, owakathesi ngatsho njalo.
Kusenjalo, uhulumende ubike njalo ukuba umkhosi walonyaka wokukhumbula amaqhawe uzakwenziwa phansi kwendimba ethi lest we forget singakhohlwa. Kolunye udaba abasakhulayo bebandla leMDC bathi uhulumende uzama ukwethusela abaleli bandla ukuba bangatshengiseli. Lokhu kuza ngemva kwamazi kankosikazi Opamchinkuri awukuthi leli bandla yilo elenza ukuba kufe abantu ekutshengiseleni ekwenzakala ngozibandlela. Umnumzana Stephen Chuma, isikhulumeli sebandla ku-MDC, uchasise ngalokhu.
Asithokoze ngenkulumo ka-Opamchinkuri othi kule sandla ubulawa kwabantu abangela ngozibandlela. Siyazi ukuba bayethuka ngendlela esesilungisele ngayo ukutshengisela ukuze bazivalele ukwenza lokho. Kodwa njenge-MTC Youth Assembly siza kume siwalindele.
Kusenjalo umthethwandaba kamantshe eHarare namhlanje walayele abahlanu abalelwa amalungelo abantu ababotshwa ngenyanga edluleyo besethiswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende ukuba bangatholi omakhalekhukhwini babo. Usithi kumele baqale bamelele uhulumende acubungile udaba lwabo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Uhulumende usecele amanye amazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zincedise izizalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezinhlanu ngokudla ngesikhathi leMelika lisithi selidingele usizo olufanayo elizweni kusukela kunyanga ezayo kusiya ngombimbitho. UMnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, utshele usithandekile Mhlanga Studio 7 ukuthi ngempela indlala ibhahile ikakhulu emaphandleni.
Abantu bayalamba kakhulukazi ikakhulu sikhangele ukuthi isizini ka-2018 to 2019 ibingahle, izulu kalinanga kuhle, abantu abazuzanga lutho ezilimo. Iningi labantu ikakhulu emakhaya abaphila ngokulima bayalamba uhlangane lokuthi umumbu akade besenelisa ukuthi bawuthenge uDMD ukhwele ngentengo yesabekayo. Isaka lomumbu $50 kg belikhosta $37, yathi seli $107. So konke khonokho kuveza ukuthi indlala ezizaqhubeka iyaqhubeka isenzakala ngokubana lalabo kade belokuyimadlana okuyathenga kabasenelisi. So abantu hayi bayalamba ngaphandle kwabantu kuphela, konke lezifuyo zizaphela ngoba kulamanzi, akulamanzi lapho ezinganatha khona. So indlala ibhahile both for abantu lezinyamazana.
Khona ukudla lokhu okuvela kunhlanganiso ezinjenge-World Food Program, liyake likubone kusabiwa kuhle yini bekuthola abakudingayo?
Sibone ngani kulokuphana kuhle ngokubana balandela lokho okuyabe kuvunyelwane yi-community. Kungahlupha ekuthini abantu abangeniswayo kulelu hlelo kuyabe kusetshenziswe criteria bani phansi khonapha emakhaya, ngobana amanye ama-criteria, enye i-criteria icina isisenza labanye abangenelisiyo behluleke ukuthi bathole lokhu kudla. Uzwe mhlawumbe sokuthiwa umuntu nxa elabantwana abasebenzayo akumelanga aphiwe, kungazange kwakhangelwa yini ukuthi labo bantwana ukuthi abasebenza bayenelisa yini ukugcina abazali kumbe imuli zabo. Uzwe kuthiwa abantu abalabantwana abangaphandle kwelizwe, kungaba seGoli kumbe eMelika, uzwe kuthiwa labo akumelanga bephiwe ukudla. So kugcina sokudala lodwethu emakhaya, inzondano enkulu kakhulu ngokuba nabantu benakana ukuthi kube lokuthengisana of some sort. So kulohlupho olukhulu kakhulu, kodwa bona balandela izinqumo eziyabe zifakiwe emakhaya. Azake sibone bona kuyiba benza inketha bejazi.
Alo-ke ngumnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga Studio 7 eselubhani. Kusenjalo, uhlangothi lukahulumende weMelika oluphathisa amanye amazwe le-United States Agency for International Development lwazise ukuba solubeka eceleni izigidi ezingamachumi amane lanhlanu zamadola i-$45 million yokuphathisa ukuthengela abantu phose inkulungwane ezingamakhulu amane basemaphandleni eZimbabwe. Lolu ncedo olukhangelelwe ukuphiwa abantu lonyaka kuze kuyefika isivuno somnyaka ozayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kHz.
Ah, Kulabanye abantu abathi uhulumende usebenzisa imali eningi kakhulu ekwelapheni owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe osehlale esibhedlela kwele Singapore phose inyanga ezine selatshwa umkhuhlane ongaziwayo. UGibbs Dube Studio 7 usethulela lolu daba.
Kulabanye njalo abantu abathi kulilungelo likaMgabe ukuthi ayekwelatshwa emazweni njengoba wayengumongameli welizwe leZimbabwe. Abangasekeli lokhu bathi kumele uMgabe ayelatshwe eZimbabwe njengomuntu wonke obhekane lobuzima elizweni. Bacabangela ukuthi uhulumende usebenzisa imali eningi ukwelapha uMgabe. Omunye wacabanga lokhu nguNkosazana Pretty Mpofu, isekamuzi sakwaBulawayo.
Ngibona ngantha ukuba kwakhe khona ngale ngezinye futhi imali eziphumayo elizweni siyalatshwa. Engingafanisela ngithi kuyafana nalokhu kaVice President, laye sokunezinyanga eziningi siyalatshwa emazweni. Ngenye imali yespethi yena leyana okumele ukuthi ngabe iyasincedisa kodwa iyaphuma, bayaphuma besiyalatshwa ngayo kwamanye amazwe. Thina ngapha esibhedlela kusala kungalamithi kungalalutho.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Phesi Mcijo okunhlanganiso yabantu abathenga bethengisa impahla e-Streetwise Informal Traders Association.
Ezempila kahle ikulelela kithi azilungiswanga kahle, yikho kumenza agcine sehlale kwesikhathi eside kangaka. Yalo khonokho kuyenza ukuthi imali okufanele ukuthi nga iyalungisisa ezempila kahle ezweni ingatholakali, ngoba uzathola ukuthi yena emunye enjalo sebenzisa izigidi eziningi. Okuyukuthi sokusitsha ukuthi yena nguyena yedwa okhathalelwayo, iningi uZulu akasatholi ncedo olufanele ukuthi ngawe uyalithola ngemali yona leyo. Ngoba ungakhangela imali ye-tax yona leyo kumele ukuthi ngayisebenza kwezempilakahle kuyo wonke umuntu. Namhlanje nje besikomunye umhlangano kugunywa ngokuthi lonelela kithi ilizwe lile lama-ambulensi kuphela ayi-282. Okuyukuthi imali zonke zonezo ezithathwa zisiya kwelaphisa abanye ngaphandle kwelizwe kwaqhela yena wayengumongameli welaleli kumele ukuthi nazi yasiza kuthengwa ama-ambulensi.
Kodwa ke umnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF wakhe wamela iphelandaba mpophoma edalela ephalamende uthi uMugabe ulelungelo lokwelatshwa eSingapore lakwamanye amazwe.
Umuntu obengumongameli ulamalungelo akhe awatholayo noma esephumile. Njalo ubuntu bethu vele abuvumi ukuthi kona sichothoze into enjalo umuntu omdala nxa ethe wehlelwa yiugula ebese siyakhangela lapha abezele khangelwa khona. Yibili nje thina sesilahle ubuntu, yonke into vele sesibonile, sesigcwele ngwenzondo lolaka, sesichothoza nje noma yini. Nambondi kona kule nto embi ukubona uhulumende okhona kathesi agcine ufoma ethwenzeni wabo. Kuyinto vele eyenzeka amazwe wonke. Imali siyayibona but singakhangela imali ukudlula impilo yomuntu. Njalo singabi ngonkulunkulu ngosatani asefake umgoqo womuntu ukuthi hayi umuntu sokumele ngoba seleminyaka ethize akusamelanga ayelatshwe, sokumele aphongekekelwa afe.
Umnumzana George Jaramba owayisikhulumeli sikaMgabe engakasuswa esikhundleni wake wabika ukuthi uMgabe uhlutshwa ngamehlo. Akwaziwa okwamanje ukuthi uhlutshwa yini. Udokotela ozimele yedwa u-Elopis Banda uthi minengi imikhuhlane ehlupha abantu asebekhulile abanjengomugabe oseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisificamunomunye lane 94.
Umuntu osekhulile imikhuhlane iba mnengi ngoba izitho ziningi kuqalisa kule izitho ezinjengezandla, isifuba, ingqondo. Njalo umuntu nxa esekhulile kuyavama ukuthi bebe le mkhuhlane yemvukuzane. Kungabe ukuthi umuntu esehlale inyanga ezine esesibhedlela, kuvame ukuthi ngabantu abangabe bele mkhuhlane yemastroke, yiyo ehlalisa umuntu isikhathi eside esibhedlela. Imkhuhlane enjengeyemvukuzane yini engikhulume ngayo, la iyahlalisa umuntu isikhathi eside esibhedlela. Eminye imkhuhlane uyangena uphuma, ungena uphuma, ungahlalisa isikhathi eside esingako.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi odokotela bakaMgabe bathi usengcono njalo uhulumende uzaqhubeka emnika konke akufisayo. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loJaramba oseyisikhulumeli sikaMnangagwa. UMugabe wahluthunelwa umbuso libutho ngomnyaka ka-2017 lincedisana loMnangagwa ibandla leZANU-PF uZulu ledala lePhalamende. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Siyabonga Gibbs. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa uthi odokotela abahlola umsekeli wakhe u-retired General Constantino Chiwenga sebeqalisile ukuhlolisisa okumhluphayo, ngakho-ke usezaqala ukuthola amaphilisi afaneleyo. uMnangagwa usanda ethula umbiko lo uthi uChiwenga uzwa ngcono emzimbeni okwamanje ngoba konke obekungafanelanga akwenze sokuyekethisiwe kancane ngodokotela abadabuka eZimbabwe, eChina lakwele South Africa.
Yebo, yebo, yebo! Mthwakazi omuhle okhulumayo nguMike Hove. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla sixoxa labasakhulayo ngokwenzakala eZimbabwe selokhu kwangena uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa nyakenye. Uhulumende kaMnangagwa angathuthukisa abatsha na abafisa ukungena kuhlelo. Thumeza umlayezo lo kuWhatsApp kunombolo zithi +1202 465 0318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebelenjini eFacebook ekhasini lethu LVOA Ndebele. Zulukandaba, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye bye.
Okay, sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukufuthelana okuphakathi kwele Melika lele China kwezokuthengiselana lwemithelo okumele ihlawulwe impahla nxa zingena emazweni womabili sokuphambanisa umsebenzi emkambo wemali emhlabeni jikelele ikakhulu kuzwekazi le-Asia. Inhloko kahulumende yakwele Pakistan u-Imran Khan ufunga ukuba uzakwenza konke okusemandleni akhe ukuthi isabelo seKashmir singabuyele embusweni wele China, wele India. UKhan uthi uzakwenza lolu daba emhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Security Council. Lanxa kulomthetho owalela abantu ukuthi basebenzise imali yakwamanye amazwe, amabhizimusi amaningi elokhu esamukela idola leMelika, amaranda kwele South Africa, kwesinye isikhathi lamapula eBotswana. Osomabhizimusi abaningi bathi kuzaba nzima ukusebenzisa idola leZimbabwe ngoba besehluleka ukuthenga impahla ngalo phandle kwelizwe. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi eZCTU uMnumzana Ambrose Bindi uthi ngabe uhulumende uyayekela abantu baqhubeke besebenzisa imali yakwamanye amazwe.
Ungananzelela kathesi uminista owezimali uMthule ekhulume ekugcineni ugcine senikiliwe yokuthi hayi abanye labo belihlenga ifuyeli nge-forex ingayithesa and khuluma sokula magaraji yathesi kobulawayo asethengisa nge-forex. So kusegcekeni ukuthi laye uMthule uyakunanzelela ukuthi into leyo ukuthi uvala i-forex ayisebenzi. Kodwa isesikhale zomnotho vele ukuthi kuthiwe abantu basebenzisa i-RTGS kumbe lama-bond notes abavela abantu akubancedisi. Ngani sisho njalo? Kule ngozi yokuthi abantu labana bayaretha and kuthiwa barethe nge-interbank rate. But iqiniso barethe abantu ukuthi kathi imprize one ezethi andoda lami ngiretha nge-rate yomkambo wokunyama i-black market. Ngoba kwenzayo? So iqinisweni ukuthi but uhlubo olukwazinzala lokho uzathola ukuthi iholo zabantu, ama-salary zabantu ami ndawonye. Kathi sikhuluma kanje izesa sikhwezile kodwa imiholo yabantu injani ayikhwelanga. Soke kuyatshengisa ukuthi ngasikhuluma umnotho welizwe vele awusekho njalo vele umnotho welizwe wasezulunge ngoba sikhuluma kade silizwe leZimbabwe aliproduce lutho amafektari avalile.
Edolobheni leVictoria Falls uhulumende wavumela amahhotela labanye abasebenza imisebenzi yokwethekelelwa kwelizwe ukuthi bahlawulise ngedola leMelika. Ukhansila wedolobho leli uMnumzana Ephias Mambume uthi umthetho wokungasebenzisi imali yakwamanye amazwe usubangele udubo kuzethekeleli ezivela kwamanye amazwe.
Bakhona abanye abaloke besebenzisa i-US dollar because amangamavi i-US dollar yimali eqinileyo, yimali ethengayo, yimali elamandla and there's no way we can wish it away. So uzathola ukuthi ekuqaliseni kokuphuma kwe-statutory instrument 142 a lot of people ba withdraw ukusebenzisa i-US dollar but okwakhathesi ungangena kwamanye ama-shops in fact amaningi okungasoma shop lana amakhulu sebethatha iUS dollar bathatha iUS dollar baphinde bekunike ireceipt ebhalwe in Zim dollars futhi ukuthi iUS dollars bayifuna but government yeZimbabwe ukuthi abantu besebenzise iUS dollar.
Sibuze uMambume ukuthi kanti vele izethekeli zihlawula ngani edolobheni leli njalo udubo lwemali lolu alucini luxotsha izethekeleli na.
Ubuze umbuzo omuhle kakhulu. Yiko kutshengisa ukuthi umthetho lo wafakwa ngabantu abangacabangiyo. Because according to Statutory Instrument 142, ama-tourists and everybody else in Zimbabwe kufuze betrade kumbe betransact kumbe bethenge ngemali eyeZimbabwe which is Zimbabwean dollars or RTGS. Kodwa imali yona leyo kayikho. Ukuze uthole $5 bond esandleni kunzima ukuthi uyibone. So ngiyamangala ukuthi government le yigovernment enjani ethi yona imali ethengayo kumbe imali esetshenziswa yileyi kodwa imali yakho ingekho. So ama-tourists athwele nzima. Yikho ama-companies have actually decided to say okay fine, sesiphonga ukuthatha i-US dollar yangkhona yena le directly from our clients.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Richard Mahomva uthi kuzamanzima ukusebenzisa idola leZimbabwe ngoba lingatholakali lula. Simbuze ukuthi kungaba kuliqiniso na ukuthi bakhona abalokhu besebenzisa imali yakwamanye amazwe.
Aliqiniso ngoba ungahamba endaweni ezinjengase Plumtree ngale uyathola ukuthi abantu balokhu besebenzisa amarand lamapula ikakhulu ePlumtree lasenasingini. Ikakhulu ePlumtree ngolokhu kuyathengisa ukuthi uzulu abanye kwezinye indawo ezisemaphandleni awukamukeleki. Njalo kwenza ukuthi laba abahola imali efaele amabhondi abafana lamatisha lamanye ama-civil servants ukuthi etholakale impilo yabo ingekho lula kulezo ndawo. Yikho-ke kuliqiniso ukuthi into eyenzakalayo.
Ezinye ingcwethi kwezenotho zithi nxa ilizwe lingela mafekitali alungisa impahla lokunye okuthengiselwa amanye amazwe kuzahlala kusiba nzima ukuthola idola leMelika okuzenza umnotho uqhubeke usiya nganxele. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa abakobulawayo bakhala ngokuphuza kokuqutshwa komsebenzi wokwakhiwa kwendawo esilindo samabhasi lamavinkili eGodini Mall. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Abathengi labathengisela eGodini kobulawayo bathi sokubaphuzele ukuqutshwa komsebenzi wokwakhiwa kwendawo zokuthengisela bekhala njalo ngokuqonga kwenhlawulo zencwadi ezibavumela ukuthi bathengise ngokusemthethweni ezamalayisensi. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi abantu abalandawo esuthisayo ukuthi basebenze.
IBulawayo City Council cine ukunika abantu amabhasi ngo-2016 and amabhasi angkhona ngamabhasi adwetshwe phansi kalungelanga kahle ukuthi kusetshenzwe ngoba nxa izulu lisina kumbe nxa kutshisa kumbe kugodola abantu basebenza nzima. So far ikwenzile futhi njalo ngemva kokuvala eGodini Mall lapho yenze into efanayo. Abantu abakhelwanga indawo ezifanele zokusebenzela kodwa-ke badetshwele nje phansi ukuthi basebenze, so thina asisuthiseki ngokwenza lokho.
Umnumzana John Moyo, omunye wabaphila ngokuthengisa, uthi impilo isinzima ngemva kokumiswa ukusebenzela eGodini ngokusungulwa kwemsebenzi wokwakha imolo.
Thina singamavenda kade sathengisa eGodini, sisuka siqeda isikolo waza ke sisebenze. Sibuye lapha sisetha emapasejini lapho kuhamba khona abantu, istendi lapha sezaphela. Loko kwavala igodi akusela lapho singaya khona ngoba idorobho alina naboki.
Umnumzana Shepherd Shoko ukhala ngokuthi abakuthengisayo okunye ikhansila ilancwadi ezikuvumela ukuthi kuthengiswe emgwaqweni.
Thina okwethu lokhu esikuthengisayo lo kanje lokhu akuvunyelwa li-city council, akulama ukuthi ama-license ekuthengisa lokho noma ufuna i-license yangona kakuniki. So thina siyabonga ukuyenza ngoba ikusiphilisayo but into engiyibonayo kathesi kukhanya ngathi sekungcono mbijana ukuthi city council kayisayenzi tek-tek kakhulu njengelokana kade yenza olalo. Kathesi aphonge sebedlula wat wayasitshela kuphela kuthi lingathengisi ngonapho lingathengisi but ukuthi wasithathile kawasasithathile.
Omunye wabathengisayo umnumzana Sean Joe uthi kulezi nsuku ikhansili ibadedele mhlawumbe bayananzelela ukuthi abantu baphila nzima.
Sibonga, siyabonga ikhansili eBulawayo
these days singathi amalanga lawa vele bayabona situation yabantu so ukuhlupa abantu hayi these days kulutshwana eyobulawayo vele it's well done bayabona ukuthi abantu bayahlupheka so akuhlupha abantu vele broken pavement vele siyabe sinengisa khonapho vele but into vele ekhona ngegovernment ukuthi ilungise icurrent.
Imbuzo ethunyelwe ikampani elomsebenzi wokwakha eGodini Mall eTerracotta ilokhe ingaphendulwanga. Njalo imizamo yokuxhumana lomansipala wakobulawayo yehlule bethi imbuzo izaphendulwa ngolunye usuku. Abaphila ngokuthengisa abakobulawayo abasebenzela ezitaladeni kanye lendaweni ezingekho emthethweni bathi kunzima ukuthi bathole incwadi eziqondileyo ezokuthengisa kanye lendawo ezivunyelweyo. Bathi lokhe kwavalwa egodini sokunzima ukusebenza ngoba le kansili iyabe ibathwalele ubhulo loba kulezi nsuku kungani kungcono bethi mhlawumbe ikansili iyananzelela ukuthi uZulu uphila nzima kungakho ebadedele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Umphathi ntambo wezamabhizimusi amancane kwele South Africa unkosikazi Khumbutso Ntshaveni usechaze abakwanye amazwe abathengisa impahla eJohannesburg abatshaye amapholisa ngeviki ephelileyo njengamalwa ecatsha kumbe ama-terrorist. Okuninga sikuzweni kuBenedict Nhlapho.
Ekhuluma labezindaba ngemva kokwethekelela izitolo zabakwamanye amazwe enzekini eJohannesburg, unkosikazi Ntshaveni uthe ukuhlaselwa kwamapholisa yimisebenzi yabomali ecatsha okuyinto ohulumende angasoka vume yenzeke futhi.
When you attack the police, you are attacking a state. And what do you call an attack on the state?
No, usilo la mapolisa ulolo hulumende. Siubiza sithi yini ukulwisa uhulumende. Ukulwisa uhulumende yimisebenzi yamalwe cacha. Akufuzanga sizisole ngokutsho njalo. Lakhona sisebenzise ibala elingcono kakhulu bekufuze sisebenzise amagama aqatha.
Ntshaveni uthi ugatsha lwakhe seluphakathi kokufuqa ukuthi idale labaphathi ntambo lethule umthetho ozokanqabela abakwamanye amazwe ukuqhuba amabhizimusi athize. Uthe bafuna lawo mabhizimusi enziwe izizalwane zakwele South Africa. Unkosikazi Ntshaveni uthi uzibonele ngawakhe impahla ezenziwe ngokungekho emthethweni zangeniswa elizweni ngudlu. Uthi uthole njalo ukuthi amabhizimusi abakwamanye amazwe lawa amancane aqatshe izizalwane zakwamanye amazwe haji ezakwele South Africa. Usefunake ukuthi bonke abakwamanye amazwe abaqhuba amabhizimusi babhalise ukuze kwenqatshelwe ukusebenza kwalabo abangela mvume yokuqhuba amabhizimusi loba ukuba selizweni.
We're not saying foreign nationals must not do business in South Africa. We're saying there should be preserves for South Africans because
asitsho ukuthi abakwamanye amazwe bengaqhubi amabhizimusi kwele South Africa, kodwa sithi kufanele kube lamabhizimusi amancane enziwa yizizalwane zakwele South Africa kuphela. Amabhizimusi amancane ayinsika yenotho njalo yiwo adalela abantu bethu imisebenzi, kodwa iningi labasebenza kuwo akusizo zizalwane zakwele South Africa.
Umgcini hlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi inkulumo kamphathi ntambo le iyingozi enkulu kakhulu.
Leyo nkulumo leyo iyona inhlobo yenkulumo ebebhethekisa ukulwiswa kwabantu bokuza lapha eSouth Africa, ngoba iyenze kubukeke songathi abantu laba abasebenza kumabhizinisi amancane ngabantu abalapha elizweni ngokungekho emthethweni, kanti futhi njalo abanamabhizinisi angekho emthethweni, kanti akulona iqiniso lelo. Kubalekile ukuthi ikhuzwe ukuze singatholi abantu abokuza sebelwiswa ngezizalwane zalapha eSouth Africa.
Umgcini hlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kuyingozi ukuthi kuhle kuthiwe ngabakwamanye amazwe abatshaya amapholisa kungakabi lobufakazi.
Edorobheni laseGoli kakhulu kule ndawo lapho kwenzakale khona kulama-cameras. Thina sekutshoyo ukuthi amapholisa kumele ahlolisise kahle lawo ma-cameras, abambe labo abenze lokhu, loba labo bantu bangizalwane ze-South Africa, loba izizalwane ezibuya kwamanye amazwe, ngoba lokho yibugebengu.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Esigqibela ke uhlelo lothula lamhlanje, igama ngu Chris Gande, lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.